Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Lanxa abakubutho belandula imibiko ethi bakhona abanye babo abaphatheke kwezombusazwe, inhlolisiso eyenziwe ngabenhlanganiso ecubungula ngezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute, ZDI, ithi ngempela bakhona abakwenzayo, ikakhulu esigabeni lapho okwaxoshwa khona abantu abaningi abe-G40 kuZANU-PF. Amapholisa aweZRP axwayisa abancintisayo kukhetho lwalonyaka ukuthi bachiyane lo mkhuba wokudabulela abanye amabandla ezombusazwe ama-posters abo. Udubo lokusilela kwemali eZimbabwe lokhu kuqhubekela phambili lapho abaningi babikwa sebeyithenga lokuyithengisa ezidaladeni, pho-ke amabhanga asisebenza na? Abebandla lenkonzo e-United Methodist Church abadabuka e-Ohio kwelemelika sebethuthukise impilo yabantwana basemzini we-Kensington ngokubakhela isikolo esihle esilogesi nesigaba se-Science Lab ese-MCZini Secondary School. Kwenziwa umhlangano wokukhumbula imisebenzi kaMoyi owayengumongameli webandla eliphikisayo ele-MDC oqhutshelwe ePretoria kwele-South Africa owe-Morgan Tsvangirai Legacy Seminar. Kwezemidlalo, umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe womhlaba owe-2018 FIFA World Cup ungena esigabeni esama-semifinals namhlanje ntambama lapho kuzabe kuncikilana omakhelwane ele-France lele-Belgium. Kulaso kulamhla nguhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa labancintisayo kukhetho lwalonyaka, sibapha ithuba lokuchasisa abakuthembisa uZulu lapho bengaphumelela ukunqoba ekhethweni. Thumelani imilayezo lenu kuwhatsapp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi ahle 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.